Siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuNcwabakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje iKhansili yakoBulawayo igcizelela ukuthi abantu abahlala eNketha eNkulumane kanye lemganwini bazehliselwa isilinganiso samanzi okusebenzisa kusalungiswa inkonxa zemagwekwe ereservoir.
Asingoba shedding yalethe kona amanzi awekho hayi. Ngiyabona shedding yokwena mabe connector emagwekwe ndebesebenza kule kuphethe yona leyo bazavala amanzi for certain hours ama plumbers be connect I mean impompi zabo. Bevule njalo njalo iprogram iziphele
kweziphathelane lemaphandleni sixoxa lomnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla se-MDC Renewal Team.
Sizaba le-retreat, kuzaba le-management, National Working Committee, i-management ezakuba khona koBulawayo ilungiselela ukuthi siyefika ku-conference. So zonke lezi zinto asila ulutho esibanike lona kodwa sibanika ithemba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikhansili yakoBulawayo igcizelela ukuthi abantu abahlala eNketha eNkulumane kanye lemganwini bazehliselwa isilinganiso samanzi okusebenzisa kusalungiswa inkonxa zemagwekwe reservoir njalo kuzafanela abantu bebekezele uhlelo lolu luze luphutshiswe. Ikhansili ithi ithembisa abantu ukuthi izabalethela amanzi okusebenzisa ngalesi sikhathi njalo balakho lokusebenzisa izibholane ezikuleli dolobho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubelo Councillor Norman Hlabani oka Ward 26 emganwini.
Ikhansili ile program yokuthi khona ithi yenze water shedding kwenza kufike mhla ka 2 September isaklina ireservoir leyo njalo izama ukuthi khona i-criteria isebenze kuhle. So uZulu asibekisibona ngelele council isaqhuba lomsebenzi. Ukuqalisa mini i-program le iqalisa from mini emzwaka 2 to 5 September. Right, i-council ngaleso sikhathi okungaphezu kwamandla ayo izazama ukuthi khona i-letter amabhawusa endaweni lezo izaba affected kodwa at the same time uZulu koBulawayo kumawadi wonke uneziborani kodwa amabhawunsi azaba i-supplementary kuziborani lapha sikhuluma ngamanzi okunatha amabhawunsi azafaka kuma-strategic points ukuthi khona bethatha amanzi kulezo zigaba ezizabe zi-affected kodwa at the same time we do have ama-boreholes
ye yeah, wona asebenza kuhle
amabhawuzi asebenza kuhlesibili yes
kuyabe kuyi-water shedding enjani
kulabe kuyi-water shedding ukuthi nxabeklina ayavalwa amanzi say for instance evalwe for 3 hours begcineka yini amapayipi ama-plumbers esebenza ngaleso sikhathi beyovula bevale njalo kuze kuphele leyo msebenzi asongoba shedding yalento kona amanzi awekho hhayi ngiyayiwater shedding yokuthi kona nxabe-connecta emagwegwe ndebesebenza kule kuphethe yona leyo bazavala amanzi for certain hours ama-plumbers be-connect I mean impompi zabo bevule njalo njalo kwi-program iziphele.
Luzahlelwa njani lolu hlelo ukuthi abantu babekwazi ukuthi bona bavalelwa nini behlale bezilungiselele?
Yebo kambe because yesizahlela lelo hlelo yesitshela ama-councillors etheni abantu ngezigaba ngezigaba.
Lokhu amanzi ekhona yini emadamu ngizwe likhuluma la ngokudabuka kwempompi zamanzi singathi uhlupho olukhona kathesi olukhulu yikuyini amanzi avela khona kumbe ngokokudabuka kwezimpompi?
Hayi amanzi maningi malokhu ngokudabuka kwezimpompi liyakwazi ukuthi koBulawayo impompi ezinye zine 40 years zizange zireplace zakwadlula i-lifespan yezimpompi ngendlela ukuthi khona la izinto azimanga kuhle kodwa i-program le ngiyokuzama ukuthi khona kuklinwe izigudugudu ezikhanya zemagwegwe kube le-proper connection ye-criteria kulungiswe kulunge. So hayi i-ishu yamanzi amanzi maningi vele asikhulumi ngakho.
Lowo ngukhansela Norman Hlabani kaward 26 emganwini koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abaphila legcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza sezikhuthazwe ukuqhuba umkhankaso okhuthaza abantu abaphila laleli gcikwane ukuthi bengaze balalela abaprofeti ababakhuthaza ukuthi bayekele ukunatha amaphilisi ama-ARVs awokulisana lalo umkhuhlane besithi benelisa ukubelapha ngomkhuleko langamanzi. Inkuthazo le ilandela imbiko ethulwe ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana David Parire Nyathwa ngeviki edluleyo esola abaprofethi laba esithi bafaka impilo zabantu abaphila legcikwane le-HIV engozini ngokubekelisa ukunatha amaphilisi. Omunye wabaphila legcikwane leli umnumzana Obert Banda uthi inhlanganiso ezitshiyeneyo kumele ziqhube umkhankaso zikhuthaze abantu ukuthi baqhubeke benatha imithi yabo.
Indaba le ibuhlungu kodwa ukuthi kuyabe kuqalisele ngapho ukuthi labo bantu babotshwe ukuthi kuqalisela ngathi yikho okuba nzima ngoba alubana mina ngeqiniso ye ngabe ngisekelana nakho kodwa ukuthi abantu abakukhulumayo babuye phambili kwethu khona ukuthi lami ngaphiwa amanzi libandle elinje ngoba lowo mthetho njengoba umphathi owezempilakahle usekubonile sokumele a-reinforce akutsho bhadle ukuthi sesithatha lawo manyathelo kube lesisekelo esikunamathelayo khonokho kube nokukhulumisana kubozulu ukuthi sikubona njani nathi abantu ngoba khathesi kunje bonaba abantu okuthiwa bayekele amaphilisi baningi kakhulu angitsho kodwa bhata sikatholi yena lo yedwa ophuma phambili kumbe ethetheni kumbe kwezomsakazi ethi ukuthi mina nganginje ngangipositive nganathi amanzi lawa senginje ngathe nathathe sabona bhata asila bufakazi yikho sokusizisa ubuhlungu ngoba kumele sibe lebufakazi ababuye phambili sibabone bathestwe kube lebufakazi baphume nje jikelele kukhulunywa kodwa akula lo yedwa yikho okulobunzima khona yikho ngifithi umphathi wezempilakahle unanzelele into eyingozi emele ithathelwe inyathelo kakhulu.
Umnumzana Obert Banda ulwela ilungelo labantu abaphila legcikwane le-HIV. Lamuhla kweziphathelane lokwenzakala emaphandleni esilethulela zona ngensonto viki zonke sixoxa lomnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla secelele MDC ele Renewal Team eMathebeleland North osixoxela ngokwenzakalayo ebandleni lakhe.
Isike saba lomhlangano omkhulu oke wabaselupane sagcwalisa iholi yelupane ngemva kwamaviki amabili amathathu adluleyo. Kulezi nsuku sikhona sifoma ama-structures abantu babuya ngobuningi babo ngoba sebediniwe ngento uhambo olungapheliyo uhambo indlela engavuthwayo balokuthakazelela kwento le entsha esingani iyazalwa kodwa ibizikade ivele ikhona kodwa sitshintshe amabala so ukuthi lize libone ukuthi-ke ibandla leli likhula okumangalisayo ibulawayo province izabe iselathi sithola so siyancedisana labo ukuthi umhlangano lo uphumelele. Okuningi ngalo mhlangano kuzakhulunywa izikhulumeli zakobulawayo province.
Abantu ababuyayo ngobuningi babo emhlanganweni yenu kule ndlela elibona ngayo yini ukuthi bakukhwabitha elikhuluma ngakho kumbe hayi bazokuzwa nje kuphela ukuthi kwenzakalani kungayisikho ukuthi bengalixhasa?
Bayakukhwabitha ngani ngoba bafuna kathesi ama-cards bathi ama-cards kanti angaphe party. Bayakukhwabitha ngani ngoba bafuna i-congress bathi kanti i-congress yephathi zaba khona nini sihambe siyo electa i-leadership yethu. Bayakukhwabitha ngoba kathesi babuza ukuthi kanti ama-t-shirts angaphi sifuna ukugqoka sigiye sivaye senze konke esikwenzayo ngoba lezi yizinto ezisi-identifyayo ukuthi singobani. So bayakukhwabitha sibili sinemihlangano eminingi esiyenzayo ngezigaba ezishiyeneyo akula ndawo lapho esisithe thina sahlangana khona lobunzima kumbe lobubi and abantu abaningi ababuyayo ngabantu ababevele bekhona esasala abavele abantu abasala kwi-MDC bevele bekhona kuma-structures and okunye okuhle esikunanzelelayo ngokokuthi abancane abantwana laba abancane abalama ages afika kubo 16 17 18 abaqhasanda kuqeda esikolo yibo futhi abanengi abafuna ukuthi bangene kulenhlanganiso so lathi yilo uhambo lo bese sikhuluma ngalo ukuthi hayi sifuna ukuthi sihambe ngonya olutsha ngani ngoba kumele indlela esikhuluma ngayo izuseke yibo laba abantwana abanengi abanye abangalazithupha abaningi bakhona siyabancedisa ukuthi bayithola izithupha abanganama birth certificate siyabancedisa ukuthi bayithola ama birth certificate ngezindawo ezijeneyo ukwenzela ukuthi yibo abantu laba abazabamba abazaba i-backbone of the party.
Lilawo yini amaphetshana lawo amakhadzi elibe likhuluma ngawo lilazo izembatho zenu kuyini elikunika abantu okwakathesi?
Bathesi kakula kodwa sibanika ithemba ukuthi lokhu yikho kuzakwenzakala ngoba silomhlangano ozaba khona owe National Conference ngoNovember. Yikho lapho okusokuzakhulunywa khona ukuthi umbala sesivumelene ukuthi ziyabe ziyi-orange zilithanga kodwa zizabhalwa ngayiphi indlela, zizabhalwa ngendlela mhlobani, ilogo iza kuma ngayiphi indlela, konke lokhu kuzakhulunywa ku-National Conference ezaba khona ngo-mid-November. Kodwa singakayifika ku-mid-November sizaba le-retreat, kuzaba le management national working committee i-management ezakuba khona koBulawayo ilungiselela ukuthi siyefika ku conference. So zonke lezi zinto asila ulutho esibanike lona kodwa sibanika ithemba ibathemba kokathesi ngani ngoba bathina silithemba labo.
Lowo ngumnumzana Sengezo Chabangwe isiphathamandla sicelele MDCT ele renewal team eMathabeleland North ubekhuluma ecingweni esewange.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 AM la ku shortwave 4930 la ku 15775 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo namhlanje kungesonto, igama lami nguntungameli Nkomo. Lamhla ngilo sakhulayo ohlala ePlumtree kwamadlambuzi omnumzana Thamani Ncube. Sixoxa ngenhlupho abasakhulayo bemaphandleni abahlangana lazo. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo.
Ye, ungasitshela kahle kahle yiziphi indubo abasakhulayo bemaphandleni abahlangana lazo mihla lamalanga?
Kulodaba lokuthi abantu abatsha abenelisi emaphandleni ukuthola imfundo yaphezulu. Lolu daba liyahlupha ngenxa yokuthi khona lokho kwenza ukuthi khona kunciphisa amathuba abo okuthola imfundo ephezulu eyiyona ekhokhelela ukuthi bathole imisebenzi engani ingono. Leso kusiba lo daba olokuthi khona abantu abatsha emaphandleni bangaze babe sebeqedile ibanga elithile esikolo, asithi kumbe i-O kumbe i-A-level, kunedubo lokuthi abasitholi imisebenzi. Uyathola ukuthi khona abantwana abanye bayenze kahle kodwa bayantula nje emakhaya abawutholi umsebenzi. Sebewushiyele nalowo msebenzi, abanye bagcina becabanga ukuthi kuhle ukuthi khona bakhaphe baye emazweni bayefuna leyo msebenzi. Kanti-ke bengelazo incwadi ezifaneleyo ezingabenzi ukuthi khona bahlale ngokuziza kulawo mazwe. Ukuthi uthole ukuthi bahlangana lenhlupho, amankazana kakhulu ahlangana lenhlupho lokuthi bona sebefika khona ngale sokumele bezithengise. Abesilisa kwenza ukuthi bathole indawo yokuhlala lokudla. Abesilisa bese behlangana lenhlupho zokubothwa, lenhlupho zokuswela indawo zokuhlala kanye lemsebenzi. Sebehlala lempula esitaradeni okwenza ukuthi khona bagcine betholana lemikhuhlane ethile.
Abazali bayaqonqosela yini abantwana ngokuqakatheka kwemfundo?
Lapha Nkomo sesinodubo olukhulu kakhulu nxa ukhangele imfundo yethu, ngoba mina ngokuzwisisa kwami imfundo kumele ibe lalo kuthiwa i-incentive, ukuthi nxa usufundile kumele kube nomphumela wokufunda kwakho ukuthi mhlawumbe uyasebenza kumbe imfundo leyo ikulethele izizwe ethile. Uhlupho sesilalo eZimbabwe ngolokuthi khona ungaze uqeqeshe wenzeni awutholi incentive kumbe imiphumela yokufunda kwakho. Khona lokho kwenza ukuthi kela lomntana olandela emuva abesezibuza ukuthi kona ubaba lo mama bathi ngesikolo kanti vele sona isikolo sinedangani nga umuntu ezathi esefundile senze yonke into abuye ezohlala phansi eluse imbuzi eluse inkomo. Khona lokho kuthi kukhona la ncaba abazali beqinqosela but abasela lapha abangeyama khona ukuthi nathi qinqosela ukuthi hamba nesikolo ngenxa yalokho ngoba ukufunda lokungafundisi kufanayo.
Siyazi wena oboqeqesha ekolishini le University of Zimbabwe sutholile yini umsebenzi?
Ah ngisantula la mise ngikulona lelo hlekana labantu abantulayo la ncabe the lelisi kuyesikolo ngisantula angitholi umsebenzi amathuba mancane isimo selizwe siyasinipa so khona lebo lami sokuqalisa ukungiphi imbuzo ukuthi kanti manje ukufunda ukuthi kube na kuyinto enjani ngabe ungasoze kwenza umuntu aphile ngendlela aphile ngayo.
Lolu lohlelo lwabasakhulayo namhlanje ngixoxa nosakhulayo ohlala emaphandleni ePlumtree kwaMadlambuzi umnumzana Thamani Ncube. Sixoxa ngenhlupho abasakhulayo bemaphandleni abahlangana nazo. Siqhubeke ngengxoxo yethu Ncube. Ukuthola khonoko okulutshwana oyabukutholile kuyini abatsha abakwenzayo?
Abantu abatsha sigcina lathi sizigcina indlela zokuthi mhlawumbe umuntu la athengisa i-airtime. Abanye sibabona lapha emakhaya bayathaya izina lezo zodaka bazama ukuthengisa. Abanye labo ngabadinga imisebenzanyane naleyo yokugabula izigodo lokwelisa inkomo lokuhlakula. Amantombazana lawa azama ukuthi khona athole abalungisizimele benza yonke into kodwa ke khona lebo kulethwa yisimo sona leso sikhangelane naso sokuncipha komnotho welizwe lethu. Ngala isiko ekungenza ukuthi khona umuntu usesebenzela ukuthi khona aphathe esandleni ase emlomeni kukhona iyenzi to mouth akusela ukubekela ukusasa ukuthi mhlawumbe nxanxazelelwa ingozi kumbe kungazela isimo esithile so ukuthi udingeke ulale udlile kuphela kodwa isiyo impilo efanele umuntu omutsha ngoba sisale impilo kumele siyibekele eyakufana.
Liyake licabange yini ngokuhlangana njengabatsha lidinge indlela zokwenza ama project angaliphi lisi?
Abantu siyahlangana njengabantu abatsha sizama ukuthi khona kube lama project esingawahlanganyela ukwenzela ukuthi khona sithole impilo yakusasa but njengabantu abangena lapha abaqalisela khona uzathola ukuthi khona othina kusihlupha imali icapital naleyo yokuqalisa ama project ona la ngoba kunemisebenzi kahulumeni ezokuboleka imali but isibona ngani abantu abatsha ngapha emakhaya abakhangelelwanga ngoba asikaze sithole lo yedwa nanga abantu bethisekelwe ke wabenefit enhleleni zona lezo kanye ngani into ezabantu abathile komunye umhlubulo welizwe ongasiwo ngapha kithi emadlambuzi.
Uhulumende ulogatsha olukhangelane lezabatsha lokubathuthukisa kwezenotho ungamtshela waphi amazwi uhulumende kanye labanye abasakhulayo esigabeni sakho?
Bengifisa kakhulu ukuqonqosela kuhulumende wethu lo ukuthi khona ananzelele ukuthi khona abantu abaphilayo balamalungelo kungakhathalekile ukuthi umuntu usedolobheni kumbe usekhaya. Uhulumende kayehle abuye ebantwini abuye emaphandleni axoxisane nabantu abatsha njalo okunye ngikhuthaza ukuthi abantu abatsha abangene ezintweni abadinge labo izikhundla kuhulumende abadinge izikhundla kwezombusazwe ngenxa yokuthi khona singayekela ukwenza njalo sizakhulunyelwa ngabantu abangelani lesasa yethu kusiwonele ukusasa. Abantu abathangena nini lani kwezombusazwe amantombazana labafana likhokhele ilizwe leli kwezwe lokho likufisayo lina njengabantu abatsha baseZimbabwe.
Hayi isikhathi kasisavumi mnumzana Ncube bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa losakhulayo wemaphandleni umnumzana Thamani Ncube ohlala kwaMadlambuzi ePlumtree. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Ikhansili yakobulawayo igcizelela ukuthi abantu abahlala enketha enkulumane kanye lemganwini bazehliselwa isilinganiso samanzi okusebenzisa kusalungiswa inkonxa zemagwekwe reservoir. Kweziphathelane lemaphandleni sixoxele umnumzana Sengezo Chabangu obesichasisela ngenhlelo zebandla lakhe icelele MDC Renewal Team. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asihlanganeni njalo kusasa.
You have been listening listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.